ma lendela ifuna bahlomileyo ngoba nzima lendela ifuna baqinile abaphethe isikhali
Zimnyama indlela zimnyama.